khathesi se-Central Police Station eHarare basibophele eRoa, basilaleli ambush eRoa, basibamba eRoa, basifake eRolini, basithwala basifisa eCentral. So khathesi se-Central but akukayenziwa ama-charge.
Belithatha lapho eRoa belenzeni? Njalo bathe balithathela
kade silokhu simatsha njengakhona kuthana baze basenze khona ima-check. So bathi khona sesiphambanisa umthetho kuthiwa yiphosa, so kuthiwa simatsha singela mvuma, kula mvuma ukuthi simatshe ngaso nesi sikhathi.
Likwenzile lakwenza ngalo ukuthi libatshengise incwadi zenu?
Ya, mbona babe sebebatshengisele cause iloya selibuyile.
Lizama ukubachathisela khonapho batheni?
Vena kulokukhulunywayo ikufosela uphika sangisingenise eRolini ngenkani sazobisa lapha eCentral sayala ungena emaselini, abanye bafuqelwa phakathi, abanye badonswa, abanye belahodelwa ngenyawo jikelwa phakathi khona ngapha lapha esikhona sisamwe phakathi khona eCentral. Isikhathi besingenisa lapha sivila engasiphathanga sibe besigayi but okwakhathi sayi sihlezi njabula pro.
Alikezwa ukuthi kuyini abaliyibophele khona?
Hayi, sofa abakasitele lethu lokhu bekhulume ngayo iphosa, balokhu bethatha ama-details ethu kumbe bafuna ukuvula ama-docket angona.
Sike sabona eminye imfanekiso lihlezi phansi lihlabela, bekusenzakalani laphana?
Besihlabela sisemoteni khonapho sebesidrayiva besiletha ngapha iCentral besihamba sihlabela.
Bebelivumele ukuthi likwenze konke lokho?
Bebengasivumelanga kodwa kwasiyalisanga, so besizihlabela besiprotesta ngoba besingekho happy ngento abasiyenze yona. So besizihlabelela izingoma zethu zonezo ezi-trade union yethu.
Ndibona ingani liza qeda ubusuku bonke likhonapho?
Kukhanya ngani ngoba sokuleithi, ama-lawyers ethu akuyafika kudala befikile la balokhu benabo khona, balokhu bethatha ama-details ethu, balokhu besibuza kunjani ama-next of kin ama-adresi. Akukhanya ngani siyalala khona, bangasikhipha siyabuye siyaqhubeka ngohambo lwethu ngoba sicedanga vela ngoba besesikuma-20 kilometers besesiseRoa.
Licabangela ukuthi balimisele khonokho ukuthi beselifika yini?
Ya, sibona ngakho khonokho ngoba amalungu ethu amaningi lawo kade esevele elungiselele ukuthi basijoyina kusasa. So sasahahle kuyabe kulabantu abaningi kakhulu abazesihlangabeza ngoba besisivumelane thi siyahlangana-ke emahoro.
Usibonile incwadi ethulwe ngumholi wenu umnumzana Obed Masarure esithi lingafika khona ngale emahofisini kamnumzana Mthuli Ncube alisoze lisuke, lizahlala aze avume izikhalazo zenu. Libona ingani kuzafezeka lokho?
Ya, sicabangela ukuthi kuzakuba njalo ngoba bona yikho abakwesabayo sebelokho besibopha kokuphela, abafuni ukuthi siyefika khona ngale ngoba sifuna ukuhlala aze avume.
Nxa engavumanga-ke ungaphela umnyaka likhona ngale?
Kuthithi izikolo ziyavula sokuhlela sikhona ngale.